Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje esonto mhla ka 27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga. Amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali enengi okubangalisayo nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhathaniswa ledola lemalika emkambo wezemali.
Njengoba singasinikanga imali ezona lezi sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree. It's just a figmentation of their.
Lo ngumbono weMelika wokuchasha ngomuntu. Iqiniso yikuthi iningi labeZimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU PF party eleMelika licatsha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecatsha awe-ISIS obecathe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola 4 billion dollars ngenyanga ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. Udokotela Paulina Sikosana ohlangothi olubona ngokuqhatsha odokotela ole Health Service Board uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane 400 million dollars ngenyanga. Ngakho ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala atshiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho after the conclusion. I-Labor Act allows for that.
Singathi ke kodwa ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, khanyazani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearings, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceeding ayenzeke loba bengekho.
Liyabe selisenzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjezisa uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo othathwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kuthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaprocida.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuya ngale bewabala amabizo one by one, kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January. Abalama ngathi nje ukuswelela enye igama, abalamacala afana nayo bayabizwa bonke at the same time ngena amacharges akona abalwe abavumayo at the same time abanayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism ngoba isandla lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba emsebenzini bengathathanga esingathi yileave.
UDokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe Health Service Board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abala mali yokuthi bayethoniswa amacala nguhulumende. UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo athi ukuyathoniswa amacala.
Lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zonalezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singagcwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagross zokubhadala orent labofuel. Izilongo singasinikanga imali zonalezi sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto i-interbank rate
yesifunayo
ukuthi ama-salaries ethu ebenjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo? Baba Pepe.
Imali balayo siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-tax babhadala bayayekela ifuel ikhwela ngeviki interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%. I-electricity bayi-increase layo, yonke into yayi-increase. So imali balayo abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo. Kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababali, but iningi vele selifunga ubhomu, abanye sebe-resign.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelamelika uthi imithetho yezomnotho emibi, inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusukise umnotho welizwe, athi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli ngaphathi indaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika uMnumzana T. Boneji utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa izithezo zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi izithezo lezi azivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe izithezo. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthazi ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo amandla lezisebenzi zikahulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okuthiwa yimelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their
lo ngumbono wemelika wokucasha ngomunwe. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulume sebandla lezapho uMnumzana Iphithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF leSouthern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje uma bezasukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besusele izijeziso lezo abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi sadake kutsho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le-warfare of millions of citizens of ama member countries.
Unathi uthi uhulumende wakhe kudala wakucacisa okufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe. Uthi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende, kuhlonitshwe amalungelo oluntu namalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko, kulungiswe imithetho ezokhetho, kufakwe ekhokhele ekhethweni olukhulekileyo njalo ngela ukuqilibezela kubekwa bala indlela okhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa omhlabathi njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini kohlakalo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu wamalecacha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Idlib khona ngaleke kwele-Syria. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona, wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esibona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abu Bakr al-Baghdadi sefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele-Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akuthengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe ekuxanguza ezintweni eziningi eze-foreign policy kutho ukuthi i-America has not taken the eye off the ball kuma-terrorist.
Singathi kodwa kutshoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe?
Antsho izinto ze-Syria konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comment. Ngibona ingani yena ukuthangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekhangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorist.
Ye, kubuya ngesikhathi kusenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe ukuthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Hayi, kambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi uhlupho lina ngilikhangelane labo-Russia labo-Ukraine, lokho akulani labo-Russia kangithi loba laye umongameli ngabe bengafuni ukuyenza into enje, antsho bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Nomterrorist yena nasebemzuze. Bebevele bezakwenza loba nguphi upresident. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umi ngaphi. Kodwa yena uzazithethela i-credit anyway. But vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
UMnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela eseDallas, Texas khonapha kwele Melika.
Senganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqhakathekileyo empilweni kwezela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhile Liline uMadube, lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona kuphi, ngiyashona yabini baba balele ngibe lo Mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila, wena unjani? Ngibingelele uMadube, ngibingelele labalaleli.
Hayi, siyabonga kakhulu ke sihlobo zami, thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Sicase ngawo ke Madube, kukhanya zani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsuku ngani bayadonda mani ukuthi bethole izintombi, bagcina bengena kuWhatsApp, kuFacebook langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khona?
Kuyahlupha Dube, impilo esiphila ngabantwana bakhathesi ayisakufani le mpilo esakhula siyiphila. Sihlangele ekubeni ngabafana kathesi abafuna impilo easy life. So lapho ngingena kuWhatsApp angene ku-social akhombise khombisa lo muntu ongamaziyo. Omunye akhombise ekhangelele ukuthi noma engumuntu omdala hhayi uzanzima, nje isikhathi sokuthi yakhombisa kho asatalane laba abadala babesatalala sibe imali. Make sure ukuthi sibe nemali intombi ngizibonile. Ngizakuyalobola ngithathe ngiphake endlini. Manje abakhathesi vele yayo ekhaya ngithi ma ngizibonele mabhuku. Sengikhangele ukuthi sebenzaphi ibhedi yakhe yemali njani. Ngahlala fana ngigcine ngihle ngimbambe ngithi ha impilo yabo ihambe iqhubeke isiya phambi la ukuthi kumbe umabhuku ufuna ukugcina ngoba ufuna imali evela kuye. Hhayi lokho kunenzeka yabe ngawukhangisi. Ngaphezulu nje akukho ukuthi hayi ngiyakuthelela umuntu usoshali sengikhangele ukuthi usebenza office at the end of the day abantu bonabo ababona kubo social mina besiyahlangana siyakuthola ukuthi umuntu ayisiyo kade emkhangele siyaphambili sokuhlupha omunye umuntu ezezikuhlupha.
Ye, siyamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, uhamba njani kona?
Ye, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi nsuku asesaba ukushela amaningi asegijimela kuba ama-WhatsApp ngoba iWhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngokuya ungamboni umuntu omshelayo umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni wonke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu chichela intombi eyilanda for izinsuku kathesi sokungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa ye-technology.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga uphosa nje amazwi akho.
Ngasho ukuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu kwakumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi indoda yashintsha sesenza into ekhona athethe kuyisimangemanje but namba lengamthiwa sokubulala isiko esilazile ukuthi umuntu umfana kumele akhombise jaha khonze kube kuhlekele njani.
Mdluli, wena-ke ubona ngazani khonokho-ke ungani abafana bayadonda akutsho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu abe sedinga lezi ezingakhabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lo mama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Maikobe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMaigobe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer sixoxa lo sihle senkosi yathi. Sihle ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yevele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yevele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani. Okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yevele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Isikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathesi ngiqinile lokhonokho ukuthi nxa uvele wenza i-operation yevele njengomama kuba nzima ngoba nxa ungumuntu uzelule izitho zakho zonke ezaneleyo nxa esinye isitho sesuswe emzimbeni ayisiyo into elula. Kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi ubonge khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubahile kakhulu ebantwini abadala abangomama, engathi asebeke bazala kakhulu laba phezu kweminyaka engingathi elamachuma amahlanu balutshwane ontanga.
Yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane ebekhala ngemali yokuhlawulela ichemotherapy, bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphukufakazi besithi bona bathola imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Kodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo icibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sihle senkosi. Mthokozo omuhle simpapo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3bigmyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe muhle, Mthwakazi muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi labalaleli labafundi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukunisikhumbuzane namazwi aphuma emlonyeni sizancedisa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli iTestamente elidala esahluko seshumi indima yeshumi nambili sisa endimeni yeshumi nantathu. Lapho kulamazwi athi wona, amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla, kepha izindebe zisula ziyakuzigcinya zona. Verse 13, uqala kwamazwi womlomo waso angukula, nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle. Amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abalaleleyo, ngoba nxa ukhuluma ukhuluma ukuthi ulalelwe, kube labantu abakulaleleyo bezwe ukuthi uthini. Kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlakanila nomusa, ngenye indlela ngamazwi akhayo alothando, alokuzwisisana labanye abantu, alokubekezela, alokuthoba, alokududuza, alokwakha, alokucebisa, alokulaya okuyikho. Yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa. Yenza ukubana lowo olaleleyo kumbe labo abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu, ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphathisa njani empilweni le. Kube sekusiba nalapha okuthiwa izindebe zesiwula ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso. Kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula, amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulanto ayikhulumayo. Uverse 13 abesesithi, nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi kayiqedakali engxenye iyaxabanisa engxenye iletha izondano laphakathi kwabantu yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuwuhle abantu bayadinwa yizinto ezibenza bangaze bahlaliseka buphuma emlonyeni yethu kwesinye isikhathi yasiqali bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla balalele balande ukuzokuzwa ukuthi kuthiwani kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekitho mbezisetheni uyabona bekhangela phansi beningenamakhanda nesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule asikhangeleni amazwi esiwakhulumayo silaleleni lenkulumo zabantu ezikhulunayo kuze size inkulumo elokuhlakanipha sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi unkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula ungabi yisiwula-ke wena njalo ungabi yisiwula ngenkulumo ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisizi unkulunkulu asize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wenu la amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Ingcwele, sithanda ukubonga umdala othando lwakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi kasikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana usinike ingqondo nenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlani phalomsa. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile inkomo. Kwezemidlalo iqembu le-Highlanders linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni we-Chibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes, sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi-ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele kukhasi lethu ele-Facebook kumele wenze njani? Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipeji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khonaphana kubhalwa kule spotoni khona fitizele. Ye, silou esikhuluma ngakho lapho esidlana khona ingqondo. Siyabe sikhuluma ngezaga, sikhuluma njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kutshoni lokhu njalo kusetshenziswa xa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye sizwe ke mkhaya ukuthi kambe kutshoni lokhu. Ngena ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha ke sibone ukuthi uzathini. Ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo, sike sitshayise into phela njengesintu. Every chick jealous, jealous, jealous. Every chick jealous, she's the one that wanna be. Every chick jealous, jealous, jealous. You cherry, I'm a panda cherry. You cherry, I'm a panda cherry. You cherry, I'm a panda cherry. You cherry, I'm a panda cherry.
Feeling great, walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm styling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never.
Yeah, look, yeah, I'm Sizi K, Uti Cherry Yami. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane, $4 billion ngenyanga yokuholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle nxa bengathola iholo kusetshenziswa umkambo wezimali. uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecatsha elikhulu kade icatshe khona ngale kweleSyria. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngekip Stube.
Kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe. This